Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 15 mfufu 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
abantu abaregistered abalutshwane kakhulu kwezinye indawo kulabantu abayi sasithola ukuthi kulama zero registrants and then endaweni ezinje engabo Shebuthi labo Sanyati sathola ukuthi ngokulabantu abayi 10 ababeregistileyo.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ekumsebenzi ophathelane lezokhetho e-Election Resource Center luveza ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisa ukuvota ngomnyaka ka-2019.
Thina njenge voters nama members ethu indaba elisibenze izolo mhla ka 14 isikhathi esinengomama emakhaya ilanga labo lokuphumula bengaye emasimini kungolwesithathu sasesifithi ke izolo ngolwesithathu salinanza leli ilanga.
LeZimbabwe limanyene lamanye amazwe womhlaba lamhlanje ukunanza ilanga lokuthuthukisa impilo yabesifazane bemaphandleni ele International Rural Women's Day. Kulabantu phose abafika amachumi amabili 19 abatholakale belegcikwane lecoronavirus kwabahlolwe izolo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Kulabantu abaphose bafike amachumi amabili 19 abatholakale belegcikwane lecoronavirus kwabahlolwe izolo. Sebezinkulungwane ezedlula kancane ezithoba minombili 8055 asebefunyenwe belegcikwane leli elizweni. Kwasila inkulungwane phose eziyisithiyagalombili 7640. Kwafa abangamakhulu edlula kancane amabili 231. Kuzwekazi le-Afrika lihlaselwe abantu abedlula isigidi lengxenye 1.6 million labulala inkulungwane phose ezingamachumi amane 39,122. Emhlabeni jikelele sebe izigidi ezingamachumi phose amane 38.5 million ababanjwe belalo labulala abedlula isigidi esisodwa 1.09 million. Kucho abe koleji le Johns Hopkins University abe Melika. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ekumsebenzi ophathelane lezokhetho e-Election Resource Center ERC luveza ukuba kulabantu abalutshwane kakhulu ababhalise ukuvota ngomnyaka ka-2019. Abe-ERC bathi njalo izabelo ezikhokhelayo ekubeni labantu abalutshwana ababhalisileyo ngezibalisa iMatabeleland South laseMashonaland West. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abe-Election Resources Center bakhuthaza abekomishini yebona ngezokhetho eyeZimbabwe Elections Commission, amabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ukuba ziqinise inhlelo zokufundisa abantu ngokuqakatheka kokubhalisa ukuvota ukuze ilizwe libe labantu abaningi abavotayo. Esathula impumela yenhlolisiso abayenzileyo, unkosikazi Sandra Musakasa, isiphathamandla se-ERC, utshele intatheli izindaba ukuba ekuxoxeni lozulu lapho beqhuba umsebenzi walelu phenyo kuvele ukuba uZulu weZimbabwe usekhathele ngezombusazwe okuyinto edanisa inhlanganiso zamalungelo oluntu ngoba ukuvota kulilungelo likaZulu.
Abantu abaregistered abalutshwane kakhulu kwezinye indawo kulabantu abayi sasithola ukuthi kulama zero registrants and then endaweni ezinje engabo Shebuthi labo Sanyati sathola ukuthi Ngokula abantu abayi-10 ababe registileyo. And then izahamba endaweni zabo much north, much south laBulawayo. Abazange bakwanise ukuthi besinike information ukuthi kuwaku-register abantu abangaki, but sathola ukuthi kokona balutshwane.
Ugcizelele esithi abamabandla ezombusazwe kumele benze umsebenzi omkhulu wokufundisa abalandeli ngokuqhatheka kwevoti yabo.
Kufunakala ukuthi ama civil society organizations ancedisane lezekho ukuthi baphathe umsebenzi wokuthi abantu behambe beregister ukuvota ukuze amanumber abe ngani abangcono. But umsebenzi lo ungayenza wama-political parties uyabe kuyinto enhle kakhulu.
Unobhala webandla le-MDCT umnumzana Nixon Nikadzino uthi amabandla ezombusazwe okwamanje akhanya ephatheke kundaba zokulwela izikhundla.
Inkinga esilayo lapha yikuthi abantu kabakwazi ukuthi isihlupho esizibonayo esilazo kathesi ziphuma kule nkinga naleyo ukuthi abantu kabafuna ukuyavota or kabafuna ukurejista. So bona maye bekwazi ukuthi vele bona abantu abasihlukumezayo njengebandla le-ZANU-PF kathesi vele bale-target ye-5 million ama-registered voters. Abanye amabandla njenge-MDC lamanye amabandla aku-opposition bazihlalele kabakhulumile lokho. Akula even i-civic education ekhuluma ngenjongo eyokuthi abantu berejista ukuthi bezevota.
Umsekeli ommeli womsebenzi yabatsha kuZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi bona benza konke okusemandleni abo ukukhuthaza uZulu ukuba abhalise ukuvota.
Themba abantu labo bakhangele nje okwenzakala elizweni bayabona vele ukuthi opposition akulanto engabenzela yona ngoba siyakhangela emadolobheni athe silohlupho lwamanzi. So kulithuba elihle leli kuma-by-elections ukuthi abantu abatsha kumele beqoqane beregister ukuvota bevotele amakhansile ezanu-PF ngoba izanu-PF nguye phela uhulumende. Uhulumende nguyozasenzela amadolobhu ethu ahlanzeke lamanzi esiwathole.
Uphenyo lolu luveze njalo ukuba abamabandla bakhuthalela ukukhuthaza abantu ukubhalisa ukuvota ngomnyaka wokhetho hashi ngezinye izikhathi. Luveze njalo ukuba amacebo wonke anikezwa abekhomishini ebona ngezokhetho elizweni ezek ukuba balungisise amaphutha enzakala kukhetho luka-2018 nalamhla lokhu akalungisiswa. Kodwa umqondisi weZimbabwe Electoral Commission umnumzana uTluile Sluyayigwane uthi okwamanje imithetho ephathelane nokhetho ithi umuntu wonke kumele aye emahofisini abo ukuyabhalisa ukuthola ilungelo lokuvota njengoba kulezinye izibopho zokuthi bathole isiqiniseko sokuthi ngempela lowo muntu uyisizalwane seZimbabwe njalo ulelungelo lokuvota okunjengokuthathwa umfanekiso ofakwa kugwalo lokupha umuntu ilungelo lokuvota, i-voting confirmation card, ama-fingerprints lokunye. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
EleZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba lamhlanje ekunanzeni ilanga lokuthuthukisa impilo yabesifazane emaphandleni ele International Rural Women's Day. Njalo inhlanganiso eziningi zikhuthaze ukuthi inhlelo zabesifazane zengezelelwe ngesikhathi umhlaba ulwisana legcikwane le-coronavirus. Unkosikazi Juliet Ngiwane isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi bananze njani leli langa izolo.
Thina njenge-orders nama-members ethu ilanga leli silinanze izolo mhlaka-14. Why silenze izolo? Sinanzelela ukuthi isikhathi esinengomama emakhaya ilanga labo lokuphumula bengaye emasimini njengoba izulu likhizile kungolwesithathu. Sasesisithi-ke izolo ngolwesithathu salinanza leli ilanga. Into nje elisiphambanisa ngumkhuhlane wona lo we-COVID-19 ukuthi abantu akumelanga sibuthane sebaningi. Kungakho sasesisenza ukuthi ama-group ngayinye ngayinye ayithumele omama 1 or 2 per group ukuthi wathi represent i-group yabo ukwenza ukuthi singabi baningi kakhulu. So sathona sikhona-ke izolo saselekta indawo yethu sathona sikhona babuya bebukisa izinto zabo abazenzayo bethengisa futhi. Usually nge-Rural Women's Day esikwenzayo siqala zama-march sihlabele singahlabela sibe sesithengiselana njengabomama sishodwa izinto zethu. Ngonyaka besingainvayithanga abanye abantu from afar from Bulawayo kumbe from amanye izindawo bese ngomama nje ama members eodas sisestezi khona phayana kakancane
lo lifezile yini injongo ebelikhangelele
injongo ethu sifezile abantu ababuya ngokuningi thina sijayele ukuthi nxa sinemidlalo yethu o-Rural Women's Day wona laba ufice nxa sifikile kubo 400 sihambe to 400 kodwa ngenxa yokuthi besithe thina abantu bangavuyi ngokuningi akubuye kuphela ama-group representatives abarepresenta ama-group njalo sahle akube ngabantu abasuka abanye bazasibonela kubo-WhatsApp basibonele kubo-Facebook hhayi njengo siyifezile ngoba omama babuyile babuya lemithungo yabo babuya lezidoza ababaphuma lazezingadini of course abanye bebesithi kusehlisele istandard ngoba thina siyalanga kwenza imbuthano yabantu aba-fifteen below sijayelele imbuthano enikhulu so nxa sesibalutshana sesisibona nganasifezanga kodwa thina injongo yemfundiso yethu yokukhuthaza omama ukuthi besemakhaya labo baqakathekile
lo-ke ngunkosikazi Juliet Ngiwane isiphathamandla senhlanganiso ye-Women's Development Association Zimbabwe ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela umonakalo sidalwe yi-coronavirus eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Lelanga lokunanza ukuqhakatheka kwabesifazane bemaphandleni ele International Rural Women's Day. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Sokulabantu bedlula izigidi ezilijumi 16 million asebevote ezabelweni ezijeneyo kule Melika loba ukhetho luza kwenziwa mhla ka 3 ngoMpalakazi. Ezinye izabelo zivumela abantu ukuthi bavote usuku lokhetho lungakafiki. Inhlanganiso ekhangela ezokhetho izimele yodwa iUnited States Election Project ithi kukhangelwe ukuthi lizakhuphuka inani leli kunsukwana ezilandelayo. Abachitha umlilo lokhu bezama ukuchitha umlilo ovutha okwesabekayo endaweni elenyoni, impankwa, inyoka lezinye izinanakazana ezigcinwe okusemthethweni kuMount Kilimanjaro. Umlilo lo ulensuku ezinhlanu utshisa indawo le evikelwe nguhulumende ebizwa ngokuthi yi-Wildlife Conservancy. Ababona ngezomvikela kwele Melika bathi kuyenzakala ukuthi kungaba lodlakela nxa impumelo yokhetho lweMelika oluzayo ingaphuza ukwethulwa. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokwenzakala elizweni luthi luzozama ngamandla wonke ukuthi lunqabele udlakela. Luthi kukhanya kulabanye abantu abafuna ukungena emahofisini okuvotela ngenkani kusanda kwenziwa ukhetho lolu okulingelana khona umongameli Donald Trump okubandla lama-Republicans lomnumzana Joe Biden okubandla lama-Democrats.
Umthetho owafakwa ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, statutory instrument, uChiwenga ongumphathintambo wezempilakahle njalo, ukuthi ukhetho lwama-by-elections lungasenziwa ekupheleni komnyaka usuthiwe wephula isisekelo sombuso ikomiti yedalele ephalamende ebona ngezemithetho. Akukacaci ukuthi uChiwenga uzahamba na emthethwandaba ephikisa lesi sinqumo sokhetho olumele lwenziwe kuzigaba ezimbalwa zelizwe lapho okwaxotshwa khona amalunga edalele ephalamende lamakansila awebandla le-MDC Alliance. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Angleston Sibanda endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Kungabe kuyizizathu ezimbili. Ngibona ngami ukhetho vele ukuthi lungenziwa injongo yokuthi kudilizwe abathukisayo ngoba okunye lokho about health vele abantu batshona bebutheni loni bandela ibusayo belinama primary schools babonde bedinisana ekhwekhwe babonile indawo ezithethene bahlezi behlangene ngesiba lemhlangano. So ngibona ngazathi kungabe either kabala mali to fund i-election kumbeni bazibona endaweni lapho kurikholwe khona abantu bengalathuba lokuwina. Ngibona ngazathi izizathu zona ezingabe zenza ukuthini beludlulisele phambili.
Wena-ke Mnumzana Sibanda, wena ubona njani udaba lolu? Uyavumelana na lo Mnumzana Fuzwayo? Hayi, kuzwakala. Mnumzana Fuzwayo, wena uyavumelana yini lo Sibanda uthi yena hayi lokho kokuthi ibandla leZANU PF lingaba lisesaba akungeke kwaba liqiniso ngoba i-opposition ingamaqephuqephu kayizwakali ukuthi ingani?
iZANU PF vele kayidingi a strong opposition. iZANU PF ngomumo welizwe le-economy ungakhangela indawo eziningi lapho okurikholwe abantu khona. Okungayangisa kakhulu yikuthi i-opposition idabukene kanjalo iZANU amathuba okuwina malutshwane kakhulu. So kangivumelani layo Sibanda, ngibona ngazi bathi iZANU layo iyakwazi ukuthi akhethe ungathi akube ne-by-election koBulawayo. Amathubayo okuthi iwawine ama-by-elections ona lawo malutshwane kakhulu. Ungathi akube lama-by-elections esozibeli. Amathuba okuthi iwawine malutshwane kakhulu. So kungaba yinto engayangisa kakhulu ukubana iZANU ngemva kwemizamo emikhulu eyenzileyo yokuthi yokurikhola abantu ePhalamende iphinde iyeziwa.
Nanti udaba Sibanda.
Hayi Fuzwayo, iZANU PF kathesi ivelele more than 2/3 majority eParliament. Even if ingawinanga lawo ma-by-election, iZANU yabiqoka isitonga njengoba vele khona isitonga noma siyathanda noma stand. Eyabi isitonga kunjalo. Ayidingi kuwawina lawo ma-by-election Fuzwayo. iZANU PF has a 2/3 majority to do what they want in Parliament and amasithi lawa arikholweyo they are insignificant kuZANU PF. So mina ngombono wami ngibona ngani akusikho ukuthi iZANU PF isabukudliwa or kanjani. Ngibona ngani mina ngingaqina nayo ukuthi akesibona i-benefit of the doubt yokuthi iqinise likhona kabala mali bayesaba ukuthi kabala mali kuzayangisa bese sihleka ukurana i-election. Leyo yokuthi bayesaba ukuthi bazadliwa amboni. Ngiphinde ngikukhumbuze Fuzwayo ukuthi ngo-2013 i-opposition was strong. iZANU PF ejikela amaspanners yo-Tsvangirai bakhalala. iZANU PF ikinaba lawo ama-MPs koBulawayo. And iZANU PF also kuthiwa i-by-election ine-capacity yokumobilize ama-resources ayo wonke le-strength sayo sonke. So angiboni mina ukuthi kubangelwa yilokho. Ngicabanga ukuthi mina qinise likhona ikhulumende esilawo, ikhulumende akasinti kathesi.
Fuzwayo, nanti udaba uyaluza.
Angimuzwa kahle kodwa engingakuzwisiyo ngoba uSibanda akakwazi ukuthi iZANU iyafisa ukuthi control ama-local authorities kuma-urban areas. Kumbeni ibe labo-councilor kuma-urban areas ukuze ibe visible. Kubuhlungu ebandleni leZANU ukuthi kuthiwe kwangona they have ruling party but they don't control ama-urban areas where i-economy is run. So ngibona ngazathi iZANU kuyo iyafisa ukuthi kuthiwe ikhona endaweni zonke, iyavotelwa emadorobheni, iyavotelwa emaphandleni. Because iZANU wonke umuntu oyazi iyakwazi vele yahlala iyiparty efisa i-one-party state. So iZANU iyabe ifuna ukuthini? Iwine not ibe the 2/3 majority but ibe the overwhelming majority ukuthi vele ingabe ibe the opposition. So iZANU kuyo ukuthi kuthiwe kwankwana koBulawayo isigabo councilor abangaba ngu-9 kungabe kuyinto enhle kakhulu, into eyifisayo ukuthi kuthiwe sozivele silabo councila silabo MP labo Bulawayo yinto eyishisayo ukuthi ivotele ingakhanyi njengebandla lemaphandleni. So mbona ngazathi yikho phela isebenze kakhulu ukuthi irikhole abantu ibarikholele ukuthi ifuna ukuthi ibe khulu emadorobheni.
Nanti uDaba Sibanda uyavumelana yini laye ubaba uFuzo?
Ukuthi lapha sikhuluma sokuthi mina loFuzo sikuhlanga olulodwa ngabe sikhuluma kanje sibuzana nomuntu owezana uPF asitshele kahle kahle ukucabanga kwezana uPF lapha sonke siya-assume siyafanisela kodwa ke mina enkinga ngikubone la yikuthi kuvele kuncedezana uPF ukuthi ama-election la apostpone aqhubekayo futhi ama-situations aqhubeka e-vacant ama-decision aqakathekileyo anjengama-motion athebuliwe eParliament azalenziwe kuhle.
Umnumzana Angliston Sibanda ngolwela ilungelo likaZulu ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Kulabanye abathi bakhathazwa ngokwenziwa ngumthethwandaba elizweni okhangelelwe ukuthi uzaphatha udaba lwama-by-elections osoluphanyekwe e-High Court zinhlanganiso ezimbili labantu abayisithupha abathi kwakungamelanga umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga amise ukhetho lolu ekhala ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ake sizwe uGibbs Dube Studio 7 exoxa lolu daba labalandela ezombusazwe bezimele unkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe labomnumzana Busani Mbuso Ntini lomqondisi moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. UmaBhebhe usungula lingxoxo.
Befuna bengafuni azaqhubeka ama-by elections lawa, so lapha kahle kahle bona bazihluphelani. Into mina mboni ngathi kumele bayenze kudinga isombuluko ukuthi le problem esibhekane layo njengelizwe singayilungisa kanjani. Kodwa lokhu okwamakhotsi eZimbabwe by now wonke umuntu uyazi ukuthi amakhotsi captured, so angiyiboni mina into sokuyikuphongwenza nje ngathi sebephongwenzela ukuthi kuthiwe yebo kulabantu abahambisileyo into ethile emthethandaba, but bengaexpect ukuthi bengakhangelelanga ukuthi izosiza in any way.
Wena ubonani kuyaphumani ngolapho maphepha?
Akulanto ezophuma vele lapho. Akulanto ezophuma, ngivumelana lo moyo njengoba sitsho nje ukuthi kwayena uchamisa laye uthinteka kwelinye iside leZanu PF, umakhuphe laye uthinteka kwelinye iside leZanu PF. So into zakhona nje, hayi into yeMDC isiphitiphiti kakhulu babudube, hayi ungayilandela nje into yakhona ichayisa ngekhanda. Awungeke wazi ukuthi okuyikho yikuphi.
Ye, baba Mthini uyezwa lapho mama uyakhuluma, wena ukubona njani?
Kwesinye isikhathi ivoti uyayithatha lakwe enemy yakho. Kwesikhathi vele bathi i-enemy of your enemy is your friend. So I think kumele sibe ne-maturity ku-politics ukuthi kwesikhathi sikhangele izinto ngelihlo elihlukeneyo. Yebo kungenzalo ingxenye ngaphandle umgabe kumbe umkakhe bapha i-MDC izimali. Kodwa uma sikhangela ilokhu zenimi, the report that was issued izolo nje kayitshengiseli ukuthi khona khona kule mali eningi eyavela kwezinye indawo. Ngokwakhangela out of the 6 million abakhuluma 6.5 abakhulume ngayo, more than 6.2 million yavela directly from i-government. Then okunye ngama-membership lokuthize lokuthize. So nxa ukuthi u-RGM wabaphi imali, kwakuyimadlanyana encane kakhulu. Mina as an auditor for over 15 years, ngiyakwazi ukuthi i-audit report ilohlonzi njalo ikhangele yonke into. Ungabona i-auditor ikupha i-report ePOA MDC Alliance, yi-indication ukuthi hayi into yonke ikahle emabhukini abo. So kwesisikhathi okay. Kumele sikhangele izinto si-provide i-evidence. So ayikho engakutsho okwamanje.
Ye, baba Moyo, kuyini ongakwenza lingabambani lamanye amabandla nxa kuwukuthi sokubuya khonokho ezokhetho plus lokuthi livotulwa ngabanye abantu?
Ya, ubaba Untini uthi Ugabe wakhangela uMakhuphe, wakhangela uMjuru, wathola ukuthi hayi abasoma better candidates kuye, ngcono asapote uChamisa ngoba wayesehlukuluze izandla. I mean, yes, izandla. Umgabe of all the people, nguye othinayena 2018 usehlukuluzwe izano. While at least we know ukuthi in the history of Zimbabwe since 1980 to date umgabe ungiyade hlukuluza izaphu ebulala abantu ngegugurawundi.
Lapho ke sizwe umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party labalandela ezombusazwe bezimele, umnumzana Busani Mbuso Ntini lonkosazana Vivian Nomalanga Bebe bexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni oluphuma enkundleni yeFacebook kupheji leVOA Ndebele. Kwezemidlalo, abenhlanganiso yomdlalo kakhilikithi elizweni eZimbabwe Cricket sebesungule imincintiswano eyezigaba ezadlalwa ngamaqembu abesifazane kusukisela lonyaka. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
Ukusungulwa kwemncintiswano yamaqembu abesifazane yohlobo le-One Day kanye le-2020 kulandela ukubunjwa kwenziwe umncintiswano we-National Premier League wona odlalwa kulezi nsuku ngamaqembu abesilisa amele izigaba ezijeneyo zelizwe leZimbabwe. Ikhuluma lentatheli zindaba ngemva komkhosi wokusungula imncintiswano le umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Cricket uThabo Nkamkhuhlani uthe isehlakalo sanamhlanje sitshengisa ukukhula komdlalo kakhilikithi yelizweni.
The fact that we have established two domestic competitions.
Ukwenelisa ukusungula imincintiswano emibili eyabesifazane kusipha ithuba lokukhulisa umdlalo kakhilikithi. Kuza kupha ithuba amantombazana alesifiso esokudlala lendlu. Sokuza kuba lula ukuba singene ezikolo sibumbe amaqembu ngoba khathesi balutshwana besifazana abadlala lo mdlalo.
Imidlalo yosuku lwesine umncintiswano wamaqembu abesilisa we-National Premier League idlalwe ngokulandelayo. Iqembu le-Great Zimbabwe Patriots linqobe le-Easterns nge-37 runs. Iqembu le-Great Zimbabwe Patriots libele 105 for the loss of 10 kuma-overs angu-33 kwathi ele-Easterns seliphendula lenelise 68 for 10 kuma overs angu 21 ngokwakuqala ukuba leli qembu eleGreat Zimbabwe Patriots linqobe selokhu kusungulwe imidlalo. Lo mdlalo uqhutshelwe enkundleni yeMuthare Sports Club. Emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeOld Hararians iqembu leMidwest litshaye leHarare Kings nge-5 wickets. Iqembu leHarare Kings liqale ukutshaya ibhola lathola 167 for 10 kuma overs angu 40 kwathi eleMidwest seliphendula lenelise 168 for 5 kuma overs angu 35.3. NgaseKwekwe Sports Club iqembu leQueens linqobe leGladiators nge-7 wickets. Iqembu leGladiators lenelise 137 for 10 kuma overs angu 37.3 wathi eleQueens seliphendula lathola 138 for 3 kuma overs angu 26.4. kube lempumelo efanayo laseTakashinga Sports Club lapho iqembu leTakashinga elinqobe khona eleRainbow Sharks ngama-wickets ayisikhombisa. Iqembu leSharks lithole 107 for 10 kuma overs angu 40 wathi seliphendula eleTakashinga lithole 111 for 3 kuma overs angu 13.2. Imelesi 27 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kHz ku short wave.
Sengakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. uphenyo olwenziwe inhlanganiso yokumsebenzi ophathelane lezokhetho e-Election Resource Center luveza ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu ababhalise ukuvota ngomnyaka ka-2019. Selugqiba ke lapha uhlelo lolamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo 6:30. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo 6:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.